sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsakazo weAl Jazeera lamuhla uza kwethula ihlandla lesibili lomfanekiso wedocumentary echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende.
Ukuthinteka kukamongameli welizwe, ukuthintwa kwegama lakhe yena lomuzi wakhe kulolu daba lwegolide elikhitshwa elizweni ngokungekho emthethweni kuyinto embi kakhulu.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bayaphithizela bedinga incwadi zokwengezelela isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni ama-permit azo engaphela umsebenzi ngonhlangula.
Akusho ukuthi uzothola ivisa ngoba ivisa sungabuye incishe, kanti usudlalisa imali u-applyela i-waiver and wadlalisa imali njalo u-applyela ivisa. Akululande nakancane ukuyithola le visa lena.
Inhlanganiso ye-United States Agency for International Development, USAID, ithi isiphe usizo lokudla ezigabeni eziyisithiyagalombili eZimbabwe okusize abantu abazinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000.
Yesikho futhi ngayinhlanganiso lezi especially lezi ze food relief ziyaqhubeka futhi ngoba i-drought ingani kakhona, izulu libuyile yebo kodwa kwezindawo liphuzile sokuthile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsakazo weAl Jazeera lamuhla uza kwethula ihlandla lesibili lomfanekiso wedocumentary echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengisweni kwegolide. Ibizo laleyi documentary lithiwa Gold Mafia. Ihlandla lanamhlanje liza ngesikhathi isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Jaramba ethule amazwi okwethusela intatheli zindaba izolo esithi ziza ukhomba olotshwala zingaqhubeka zikhuluma ngalolu daba zisithi uMnangagwa uyathinteka kulolu daba. Kuhlandla lakuqala eliphume ngeviki edluleyo elicunule abanengi, isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel owaziwa njengomprofethi uphume kuvideo le etshela intatheli zindaba zeAl Jazeera ayecabanga ukuthi ngabatshali bezimali ukuba uyenelisa ukuzincedisa ukungenisa eZimbabwe imali edlula amadola eMelika adlula kancane ibhiliyoni i-US 1.2 billion dollars etholakale ingaphandle komthetho ukuyathenga igolide njengendlela yokuhlambulula imali. U-Angel waveza ukuba uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo ngemisebenzi yenkohlakalo le. Omunye othinteke kuhlelo lweAl Jazeera umnumzana UN Macmillan uveze ukuba usebenza loMnangagwa athi wampikela ejele ngesikhathi uMnangagwa engumphathintambo wezomvikela wesizwe i-state security esenzela ukuthi kungazakali ukuthi uMnangagwa ulesandla kunkohlakalo le. Lamuhla umncedisi ka-Angel umnumzana Ricky Dulan ubikwa ezaphuma kule documentary etshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi nxa zifuna ukuhlangana loMnangagwa kumele zihlawule imali engange-US 200,000 dollars. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlazi ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uwethusela intatheli zindaba kasuseze kulungisela kancane isimo selizwe kuza kwenza ukuthi kube kubo kwedlula lokho. Lokho esikubone ku-Al Jazeera lokusakazwa zintatheli zindaba ngokuhlukahlukana kwazo elizweni langaphandle kwelizwe kuyanceda kakhulu ukuthi sazi ukuthi ilizwe libuswa njani lokuthi kulezigebengu ezitshontshela ilizwe. Uhulumende kumele akuthokozele lokho kulokwethusela izintathe zindaba, akuthokozele ukuthi uselayo i-information, selabo ubufakazi obunye obuthile obungamenza aqalise ukudingisisa kabanzi ukuthi kambe laba ukuthi abathinteka bathinteka ngayiphi indlela, babotshwe bachutshiswe ngendlela yakhona bayebhadle jele njengalokho kufanele. Ukwethusela intathe izindaba kuveza khona ukuthi bayafihla bayesaba lokho okuzavela okuzakhulunywa ngakho. Abafanelanga ke bethusele intathe izindaba, kuyinto engaqondanga leyo, yinto engafanele ngiyenziwe noma sekutheni.
UMacMillan ukhuluma ngokuthi uMongameli Mnangagwa ngomngane wakhe. Ungathini ngokuthinteka kukaMongameli kulolu daba?
Ukuthinteka kukamongameli welizwe, ukuthintwa kwegama lakhe yena lomuzi wakhe kulolu daba lwegolide likhitshwa elizweni ngokungekho emthethweni, kuyinto embi kakhulu, kuyinto engahlanga la kancane, ngokuba phela nguyokhangelela ukuthi avikele umnotho welizwe. Nxa ethinteka, ethintwa ukuthi uyathinteka, kuyinto efanele ukuthi laba bakhangele ngeze corruption bayihlolisise phela ukuze bancedise abantu beZimbabwe ngokubazisa ngokugcweleyo ukuthi hayi kathinteka umbe uyathinteka, ngokuba lokho kuvele emsakazweni kuyethusa kakhulu. Umongameli welizwe noma yiliphi ilizwe kafanele angathinteke entweni zenkohlakalo la kancane, ibizo lakhe nje alifanelanga livele la kancane. Ngakho ke lokho kumele kuhlolisiswe kakhulu, kuyinto embi okuphindwe kanenge, ihlolisiswe hayi yena ukuthi azihlole, kodwa kuhlolwe ngabanye abazimeleyo.
Bakhona yini abathinteka kulolu daba obona bebotshwa Ncube, kumbe kuzabotshwa zona intatheli zindaba ezethula lolu daba kuphelele khonapho?
Okulula ukuthi kubotshwe intatheli zindaba lalabo abakhuluma ngokuthi kakuhlolisiswe lokho okukhulunywa ngakho kulokuthi kubotshwe izigebengu lezi eziqanjwayo. Kanti-ke lalabo abazabotshwa kuza ngokuthi bame kuluphi uhlangothi empini eziphakathi okuthiwa yi-factionalism phakathi kwebandla leZANU-PF, kuzaya ngokuthi futhi basondele okungakanani kulaba abaphethe amandla wonke. Nxa bengaphathanga amandla amakhulu bazabotshwa, kodwa esikhathini njalo babotshwe babuye bakhululwe ngalokho okuthiwa yi-catch and release. Ngakho kubotshwa kwabo akungathembisi abantu ukuthi kuyabe kulungiswa, kulwiswa i-corruption. Kungenzeka kube ukubotshwa nje ukuthi abantu bami ukukhuluma bami ukusola, kucatha ngokuthi kukhona okwenziwayo, ngemva kwesikhathi ubone sebephiwe ibail, ubone sebehlezi ngekhaya, ubone sokuthiwa kakulabo ufakazi sebephumile nje. Ngakho kumele ke isizwe abantu bonke baqhubeke bechutshise ukuthi laba abaqanjwayo kabahlolisiswe ngokomthetho ngendlela ezimeleyo engakhetha uhlangothi. Nxa betholakala belecala babotshwe, hayi ukubopha labo abakhuluma ngokuthi kulecala elenzakeleyo.
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bayaphithizela bedinga incwadi zokwengezelela isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni, ama permit azo engaphela umsebenzi ngoNhlangula. Abanye asebethole incwadi lezi ezama temporary visa bathi zengezelela ukuhlala kwabo eSouth Africa ngokusemthethweni ukuze kuyefika ekupheleni komnyaka. Amaphepha la athiwa ngama temporary visa ahlawulelwa imali engamarandi ayinkulungwane lengxenye 1,550. Sixoxe legqwetha umnumzana Vusumuzi Sibanda, njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum.
Umuntu ongumuntu nje ongenalo lolo lwazi kumbe nobobucwepheshi usezofuneka aceleke kuhulumene, ikakhulukazi kumgomo wangasekhaya, ukuthi hayi bengicela ukuthi ningakubheki lokho ngoba mina nginakho, ngicela nje ukuthi ngibeke isicelo sami sobuhlale bala ekhaya nakhona ngingafinyeleli kulokho okudingekayo kumbe kule migomo edingekayo.
Manje ngokuzwa kwenu bakhona yini asebawaphiwe ama waiver la?
Ukubaluleka kwe waiver ngingasho ukuthi kufana nje nokuthi abantu basuke befaka isicelo sokuthi baqhubeke besebenzisa lama ZTP akwabu DZP okwanikezwa ngoba abantu benganelisi ukufinyelela ezingeni lokuthi ba-apply lamanye ama visa. Kanti ke lokho kungafana nje nokuthi ikudlalisa isikhathi nemali ngoba kubiza imali lokho kodwa abantu abaningi siyazi ukuthi bangeke baze banikezwe lutho banganikezwa ama waiver kodwa ivisa ngeke bayinikezwe ngoba unqonqosho weza ngasekhaya lapha umnumzana uDokotela Mtswaledi wayethena cha lokho kungulezi nguquko nokuvalwa kwama visa awe ZTP kungoba iSouth Africa inenkinga enkulu kakhulu kwezasemsebenzini ifisa ukuthi iqhasha abantu bayo abantwana balapha eSouth Africa isuse abangaphandle abayibona abathatha umsebenzi abemningi ngakho kusho ukuthi leso statement kuzosho ukuthi sebe singasasho lutho uma kunganikezwa abantu ama visa ukudluliseka ngewave
kona kunzima okunganani kumbe kulula yini ukuthi umuntu enelise ukwathola ama visa la
yebo empeleni ukuqalisa nje kunyanga ledluleyo abantu baqalile ukwathola ama waiver siyazi ukuthi ngonyaka ophelileyo babeqale ukuthola imiphumela eyayibakhomba ukuthi hayi abaphumelelanga abaningi ukuthi bawathole kodwa yabuye yahoxiswa leyo mphumela kwathiwa hayi laba kade sebetholile yonke le mphumela kade sebeyinikezwe iyahoxiswa kuthe lo nyaka baqala ukunikezwa leyo mphumela ukuthi hayi le mphumela iphumelele bayawanikeza lama wave ukuthi abaqhubeke ba-apply sibona ingathi lokhu yikupolitika nje kuphela ngoba siyazi ukuthi empeleni sokuyikwenzela ukuthi ngoba kune-case eza eyinkantolo icalize eyinkantolo elikanqonqosho wangasekhaya elibhekane nokuthi kanti kungenxa yani wahoxiswa ama-ZTP kuyindlela nje ukuthi inkantolo ngo-April kwenyanga esiqala kuyo mayifika ukuthi webuka abantu abafaka izicelo zama-waiver sabanikeza so bonke abantu kabalandele lokho okukhulunywa ngqonqoshi ukwenzela ukuthi icala libukeke sengathi alinamsebenzi ngemva kwalokho bese beyawancishwa ngoba ungayitholi i-waiver akusho ukuthi uzothola i-visa ngoba i-visa sungabuye incishe kanti usudlalisa imali u-applyela i-waiver and wadlalisa imali njalo u-applyela i-visa akululande nakancane ukuyithola le visa lena ngoba masibheke umthetho kuyinhloso nenjongo kahulumeni nongqonqosho waza ngasekhaya ukuthi abantu abaningi ababuya ngaphandle bangatholi kulula ukungena kwele South Africa namhlanje kufakwe umthetho othi nabakade benamaphemithi kumbe befake izicelo zamaphemithi awesikhathi eside bengakatholi imiphumela kutsho ukuthi bavunyelwe ukuthi baqhubeke bahlala kuze kuyofika u-31 December 2023 bese kubona sobala ukuthi kuyindlela nje yohulumeni eyokuthi ajabhise abantu inhliziyo labo abafuna ababeke izicelo zokuba ngabahlali balayikhaya baze bazihambele bodwa engazange azene aphendule ngoba esazi ukuthi abakwazi ukuhlala abantu bengasebenzi lokhu belindele imiphumela njalo bengakwazi ukuvakasha baye kwamanye amazwe ngoba bengenayo indlela yokuhamba ngoba phela bengenawo amavisa kumapassport asemazweni abo.
Hello ke ngumnumzana Vusi Moses Banda igqwetha njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa at Africa Diaspora Forum. Inhlanganiso ye United States Agency for International Development kumbe USAID ikhiphe umbiko kunkundla yebulenji ne-Twitter izolo ukubana isiphe usizo lokudla ezigabeni ezijiyeneyo eziyisitshiyagalombili eZimbabwe osoluncede inani labantu abangamakhulu ayisikhombisa amakhulu ayinkulungwane eziyisikhombisa i-700,000. Lolu sizo olubizela phose izigidi ezingamachumi amane amadola $36.7 million baluphe kusukela kunyanga kaLwezi yomnyaka odluleyo kufika kumbimbitho lonyaka. USAID ithe ikubona kufanele usiza abantu ngoba akumelanga ukuthi abantu balale ngendlala. Ugeina Kumede Saidi we Studio 7 uxoxe lo nkosazana Precious Mzamo Ndlovu olilunga lebandla le-CCC othi bayazibongela inhlelo ezinje.
Ukuthi nje kulezi imininingwana thize kumele bavumelane laye kumbe bathini bathini ukwenzela ukuthi baqhubeke besebenzisana lezi zalwane zeZimbabwe. So thina njengezizalwane nje especially ezivela ngapha emkhomeni owomileyo emathebeleleni ngapha sikuthi lesi futho sikuthi ngayinhlangano lezi especially lezi ze-food relief ziyaqhubeka sibili ngoba i-drought inganika khona izulu libuyile yebo kodwa kwezindawo liphuzile sokuthile siyabona ukuthi ama-patterns okuthi kutholakala kwezivuno asesiya etshintsha ngendaba zenezo zabo climate change and stuff engithemba ukuthi abantu abaningi basala ukudinga usizo lwama organizations le ngesifiso sami bengifisa ukuthi ngawo uhulumende uyayeke ethufambija ukwenzela ukuthi inhlanganiso lezi zikwanise ukuqhubeka zisebenza
nxa kuyukuthi uhulumende uzamisa lezi nhlanganiso ubona kungaphambanisa njani abantu njengokutsho kwakho ukuthi kwesinye isikhathi kuyabe kuwomile sibile emasimini abantu bengatholi lutho
njengoba besengithile ekuqaleni ukuthi abantu abaningi besebephila ngazo inhlanganiso lezi ilizwe lezimbabwe liwomile kakhulu kwezomnotho abantu abaningi abasebenzi abantu abaningi kuwomile emasimini abanye njalo ngabantwana abahlala kuma-childhood families abayifike ukuthi bathole ukudla kumbe bathole nje umuntu wokubancedisa besebephila ngazo nalezo inhlanganiso ngoba ngokunanzelelwa kwami lapha ebulili mamazifika i-criteria abakhetha ngayo bakhetha abafelokazi bakhetha abantu abadala abangasakwanisi ukusebenza bakhethe abama-childhood families bakhethe the most vulnerable families emphakathini ababa ne-first preference yekutholeni izinto lezo so bengamiswa laba bantu kungaba nzima kakhulu emizini eminingi isimanga sami ukuthi uhulumende ujahele ukuthini kuthiwa bakhuluma kubi ngohulumende kumbe njani kodwa siyananzelela ukuthi endaweni eziningi yibo ababasebenzisayo futhi ngoba baya-politicize indaba yokuphiwa kwabantu ukudla khona lokhu so sabe sesingasakwazi ukuthi uhulumende lowo sekufuna abantu belambelambe sibili bonke bafe ngoba sabavumeli ukusebenza kufika yibo abakhontrola inhlelo lezo kutholakala ukuthi abasapota ama-opposition bengasaphiwe kuphiwe laba abasapota ibandla elibusayo so siyamangala njalo ukuthi naso kubuya kuvalwe futhi kutho ukuthi ihulumende le ifuna abantu befikile ayilazwelo ihulumende le yezamphiwe
kubikwa elemelika likhiphe kunkundla ye-Twitter ukubana liphe usizo olufika phose amamiliyoni angu-40 lancedisa uzulu weZimbabwe kuma-district angu-8 kulumnyaka ophelileyo kusukela ku-22 kusiya ku-March 23 kulo sizo yini eliluutholayo oluvela kuhulumende weZimbabwe
uyazi ukuthi kubuhlungu kangakanani ukubona elinye ilizwe kwenye indawo likhathazeka ngezizalwane zeZimbabwe ukuze likhiphe izigidi zemali ezingako ngapha uhulumende wabantu engazihluphi ngitsho ukuthi ancedise abantu it's unfortunate ukuthi thina ebulili makathesi ngaleyi ethiwoyo i-America ye-2022 siza ku-23 le ekhona kathesi ezigaba ezingu-8 ezikhulunywa ngazo hhayi thina sikho phakathi lapho ngapho ngakho usizo lwangikhona selitoli kukhanya bebethatha 1 district province so lapha ebile nhlanhla yokuthola ngapha emathebeleleni south kube yimango so thina njengekulilima hhayi asitholi lutho kodwa siyake sithole kwezinye inhlelo abasinceda ngazo
alo ke ngunkosazana Precious Nomzamo Ndlovu ilunga lebandla le-CCC obexoxa lo Gainer Gumede Saidi we-Studio 7 esebulilima okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com liludaba lokuthi kulomntwana wesikolo seHarare eGlenview ogwazwe ngomunye wakhe ngembodlela entanyeni wafa. Abafana laba abaleminyaka yokuzalwa elithumi lasikhombisa i-17 babikwa bebesilwa obhubhileyo enguye obehlukuluza lo omgwazileyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZanu PF liza kuba lomhlangano wedale elimqoka elePolice Bureau lamhlanje lihlaziya impumela yokhetho lwebandla ama-primaries ayenzwe ngempelasonto. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani ku-Studio 7 wabingelela umncedisi Ndlovu ngikwele South Africa kodwa ngivuma eZimbabwe immigrant ngizizwa ngibadabula kakhulu izala zeZimbabwe ezihlala eZimbabwe ngendlela ezingaphansi kwengcindezi ngakhona and uhulumende nguye ozincindezelayo akaliboni icala lomamelo kwamanje kukhulunywa ukuthi kuthiwa uCharamba ubeduzele ngokuthi uzobavalela ejele mina into engizibuza yona ukuthi baqhubeka ngokunjalo bawavota votela ebeyi votela lezana kodwa bewazi ukuthi siyahle kunyeva thina singabantu kakhulu abantu bakithi emathepeland nasemidlands angazi ukuthi abantu bakithi bazoze bevule nini amehlo bebone nje ukuthi lento abayenzayo iyaphela ngoba abantu basempumalanga lokho esingaphansi kwencindeke kodwa kuthiwa yini liseliko nkululeko sibona
Studio 7 khuluma noNicholas Moyo khuluma ngilaye eJohannesburg ithi mina abantu bakithi basesindebeleni ake sivule namakhanda mani sicabangisele njengabantu abanenqondo mani singalokhu sivumele ukuthi sizohlala njalo sicabangele emva unkomo kwathi bese Lancaster House unkomo uMargaret Thatcher amtshela ukuthi okay sicela ukuthi usinikeze 20 years amafarmers baqale baphume kancane kancane sinikeze 20 years unkomo wala badonsela umgaba esayidini batshela umgaba wavuma wamnikeza ilizwe manje sibhizi ngapha futhi sesidivided amanye amandebela ku-MRP amanye amandebele aku-CCC amanye amandebela ku-ZANU-PF amanye amandebela sakhuluma ngezizathu ayikho into ezoba khona vele ezothi amandebele sibonise ukuya phambili waye singathi thina singamandebele i-MRP ikhulumisane ne-CCC ukuthi okay asithathele amavoti wethu sininikele sibe ne-agreement ukuthi CCC sizokuvotela ku-national sicela nawe ngapha usinikeze emathebeleni before kuyiwa kuma-elections sazi ukuthi siya mas fika kuma-elections into yethu ihlangene imathebeleni lizoyithola and then i-national nivotele i-CCC uThabisa then niyazi ukuthi i-president leyo engenile nine-agreement naye ukuthi okay ngapha emandebeleni sizithe thina uzosinikeza emathebeleni even though wena uzoba i-overall president at least leyo nto iyabonisa ukuthi at least niyasabuya mani lokhu nidosisana kanjalo e-CCC ba-DA amandebela aku-MRP awanangqondo ngapha umandebela ku-MRP bathi baku-CCC amandebela ku-CCC awanangqondo niyabona ukuthi yonke lento iyihlekisa niyasithini isihlekisa nini amandebela baba
njani Studio 7 elingani basakazi nabalaleli bonke salibuka ngemsakazweni wenu izindaba esethuyela zona zezimbabwe samahala sendaba le Aljazeera leyi kunzima abantu badishi walulele libe liyakubona ukuthi ZANU-PF kudlala ngabantu njani tshontsha igold tshontsha kwasani bagqibe ezikhwameni zabo mnangakho nabafazi babona abantu ababo hhayi kodwa kuzabaphelela kusisuza ngakho kuzabaphelela mpela asethemba ukuthi abantu lo nyaka bazavota ngendlela eqondileyo ekhipha umbuso ongcolileyo umbuso wamasela uphume out ufake umbuso okhululekileyo othandwa ngabantu ongatshontshela uzulu olethela uzulu izidingo eziqondileyo hhayi lo mbuso wamasela weZANU-PF ZANU-PF ayizimiselanga ukubusa abantu ngokuqoqoqo izimisele ukutshontsha ukuzinothisa nje bona ayisiyo into eyalelwa abantu bakithi le abantu bezipha le ayisiyo nitshela kancane lento esiyo
kustudio 7 njani donke asiyabezwa abantu bezimbabwe bonke bakhala ngokuhuquluzwa komnotho kodwa bekhala kunjalo kodwa begijima besiyavotela umuntu otshontshayo elizwe ongumuntu otshontshayo elizwe nabakwathi ufike betshintshe bebona omunye ukuthi yena uyenza njani mina vele ngangcono vele ngingavoti ngoba utshona usithi uyavota uvotela into ongayaziyo abantu bangikhola bengatshintshi baze kuthiwe njani bagijima besiyavotela umuntu oyi-one mthokozi umuntu oyehlulekayo
mbingelele kustudio 7 mbingelele abantu bakomphakazi bonke laba esishonene masilabo khona hhayi mina nje into engayitholi kahle yile umuntu othiwa ngwe-EFF waze wasinyanyisa umuntu bakithi ngendlela akhuluma ngayo nje kuthiwa i-EFF Zimbabwe lo muntu uyazama ukukhulumisa indebele bhatilishona uyaze uyanyanyisa nje angazi ukuthi engakhejwa njani khona kude akhulume ngoba into azikhulumayo zonke nje vele akukhanye ukuthi iqembu liyiqembu ungayinika umbelaye ngomunye obabona abantu abahlukumeza abantu hhayi uyasinyanyisa lo muntu la lo baba lo ebhejwe likazulu lo uhlale ekhuluma ngamaye amaqembu kuphela kala into angasitshela yona njengathi ngcono uhlale echothoza amaye amaqembu nje kuphela yeyi kwisusu izinto ezinjalo azifuneki uma kunje so lawo phaka kufunakala abantu befundisa abantu ukubambana kuvote nokuthi kufundisa abantu ukuthi labana abadlunganga labana abalungile labana abalunganga no lawa ngamaqembu afuna ukuhlanganiswa kuvote kuphela kungabi lo muntu esole omunye umuntu amen
lithola njani basakaza abahleki bakastudio 7 lapho ngithe mphawule lapha kodade wethu lo okhuluka ngo-president we-EFF lo mfundisi ubade ngumfundisi engekhonisibanda lo ngomdiwa lwe-EFF hhayi dadewethu siyavuka yazi ngendlela uyibeka ngakhona cabanga ukuthi bakulindawo balalela i-studio 7 bayazizwela ngoba la abantu bazwakala ukuthi ngama-ejenti ezami bakhulumela izani ngabe nje bathi bhaje egqekeni besitshela ukuthi basupporte izani ayikho nje indaba yokuthi loko abantu bebhizi begcelana lo-tshabisa utshabisa kazake ibusa izimbabwe utshabisa akatitshotshe igontisi elikuthengisa kobodubhayi please cela ukuthi lizame ukuthi lihloniphe i-tpc siyayivotela vele ekudalo yakho ya umfana uyangena niyalithanda noma kalithanda ufuna ujakathi yamfaka
sibonge ku-studio 7 linjani lonke ma-studio 7 kubo bonke abasemsakazweni siyabonga siyabonga kakhulu sithi silibingelele kakhulu phakathi komphakathi yatsho lathi amazwi sengathi baba singazwakala kobo-studio 7 la kati kanti vele kathi vele elizweni abantu baphathwa njani kahle kahle mina yize izibuzo ukuthi kati amasosha kuhle kuhle lamapholisa kunye konke leziphathamandla zangkhona eziphathele indaba yokugcina ilizwe lezimbabwe njengoba kuthiwa ilizwe lokuthula kambe njengoba isosha kungalasosha elihamba ngemota imota nje isosha nje lihamba ngemota amapholisa ahamba ngemota akula mina ngakhanyela ngikhuluma ngilapha e-South Africa kumapholisa ese-South Africa lapha azake mbona impholisa e-South Africa lihamba nyawo kahamba imota yomsebenzi hamba nyake bahamba izimota lezi ezilayitha amalayitha amhlophe lezi ezingane amakhanda angikhona ngane zinyuka kathi laphana imbangela yini njengoba sozokwavela egcekeni ukuthi upresident nguyo thengisa igolide kathi lithengisa njani igolide kuthiwa abantu abehawula yena sidla yedwa kathi umnangokwakuthi kuhle 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 ingqondo zakhe ziyasebenza kuhle 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 sibili alike lisike lisiphakamisele i-audio lesisizwe kahle kahle sibili angazi ukuthi abalaleli bangayizwa kahle bangayiphakamisa kanjani ukuthi bezwisile ukuthi kathi okuyenziwa sibili phakathi kwelizwe uright kuhle kuhle kuyasiphilisa kuhle sibili umuntu aphile sibili phakathi komphakathi
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
zalezela amanga phakathi komnyaka
and lala dlala ntethe ingoma kaSikhosana isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani lesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Lamhlanje ziyawa emsakazweni weAl Jazeera asazi ke ukuthi kuyozalwa nkomoni. AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bayaphithizela bedinga incwadi zokwengezelela isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni amaphemithi azo engaphela umsebenzi ngonhlangula. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7.